sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-2 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedeme ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje.
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho elizwe.
Kubalulekile ntathelo ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kadlulu phecelezi public funds ukuthi idlule ku-audit.
Usaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabasakhulayo ebandleni le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi kukhona ukukhulu okwenziwa umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo abangeke bakuvezela umphakathi.
Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu. Asisoze sikukhuluma okuningi, but ama-allegations lawana aku-press statement mancane. Kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe ukukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Kuthe ngemva kokhetho uChamisa watshela abalandeli bakhe ukuthi bengadeli inhliziyo zabo ngoba uNkulunkulu ebheke ilizwe njalo ezaphendula izikhalazo zabo. Eloba inkundleni yokuxhumana e-X uChamisa wathi uNkulunkulu uphakathi kohlelo lwebandla le-CCC njalo uzaziveza, ngakho abantu bengazihluphi ngokuqilibezelwa kukhetho okwenziwayo, wagcizelela ngevesi leBhayibheli. Ngemva kwalokho waqala uhlelo lwakhe lokubhoda ngelizwe ekhulumisana labalandeli bakhe. Kodwa abanye bathi akusaqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Ngiyabonga baba ngombuzo omuhle kangaka. Engikubonayo ukuthi ay njengoba iSADC le African Union le European Union lezinye inhlangothi ziphumele egcikeni zathi zona ukhetho ngendlela olwenziwe ngayo eZimbabwe alwenziwanga ngendlela ethembekileyo, ngendlela ecacileyo, ngendlela eliqiniso engaba lemiphumela ethembekayo. Obekufanele kwenzeke ukuthi ubukhokheli buphume bukhokheleke abantu beZimbabwe ukuthi balwele izifiso zabo, balwele inkululeko yabo, balwele lamalungelo abo. Okwengxoxo yemibuthano yamarali okwemikhuleko njalo lokho ukuthi kuthiwa hayi God is in it, uNkulunkulu khona kulumsebenzi, kulungile konke lokho, kodwa isikhathi esikhona la manje isikhathi sempi, isikhathi sokulwela inkululeko, sokulwela izifiso, lokulwela amalungelo. Bekufunakala kubukhokheli ukuthi buphakame buqoqe amaZimbabwe buwakhokhele ukuthi alwele amalungelo, izifiso lenkululeko. Mase siyathandaza, mase siyabuthana sixoxe. Sokungathi phela sincedisa bonabo abatshontshukhetho, sincedisa bonabo ababusayo ngodlame, sincedisa bona abababusa ngenkani abatshontshe amalungelo amazimbabwe abatshontshe inkululeko yamazimbabwe abatshontshe izifiso zamazimbabwe ukuthi baqhubeke bebusa ngoba thina lokho esixoxa
manje ngokubona kwakho kuyini nga uyakwenza ngalesi sikhathi sokwedlule ukhetho lapho athi khona kavumelani lempumela yalo njalo sesikhangela la ngekusasa yebandla le-CCC ulibona njani
lokho bekufunakala ukuthi kube isikhathi sembi isikhathi sokulwa isikhathi sokutshengisela ukuthi sicela amalungelo ethu sicela inkululeko yethu sicela amandla ethu antshontshiweyo ngokunjalo ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedengu ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje umhlaba sukuphumela egcekeni wathi siyabona ukuthi kubo okwenzekayo akulungako okwenzekayo akuthembekanga okwenzekayo kufuneka bubukhokheli obuzaphakamisa abantu buphumela egcekeni bubakhokheli ukuthi balwele inkululeko yabo izifiso zayo namandla abo kuyadingeka ukuthi umnumzane uChamisa abunikeze lobo bukhokheli obufunekayo engaqhubeki senze nje kusasa abasiki bebunda bazakuthi hayi uvele usemsebenzini usebenzela bona ababusayo ukuthi baqhubeke bebusa lapha bekufunakala ubukhokheli bekufunakala amandla bekufunakala isibindi ungathi asitholakali ungathi amandla awatholakali ungathi lobu khokhela butholakali ngumbono engilawo baba ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe inyathelo elithwethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lweprocurement board kusola wangabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi impahla yonke kahulumende sizathengwa yinkampani ethiwa Mutapa. Lokhu kusolwe ngabanengi. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubalulekile ntathele ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu. Phecelezi public funds ukuthi idlule ku-audit ihambe nge-procurement ikhona imithetho ye-procurement ukuthi nxa umuntu ethenga izinto kumbe efuna ukuthenga izinto zikaZulu kulandelwa lokhu lalokhu lalokhu nxa kathesi sesibona i-second republic isibuya le company okuthiwa yimutapa enga phoqelwayo ukulandela indlela lenhlelo ze-procurement board yelizwe kusitshengisa ukuthi kulo muntu oyedwa osefuna ukuhuquluza inotho yonke yelizwe eyifake ezandleni zakhe maningi amakhampani asefakwe ngaphansi kwemutapa oned one ngeke ngiwabalise ngiwaqede maningi kakhulu wonke ama-parastatals zade siwazi asengaphansi kwemtapa okusitshengisa ukuthi indleko kumbe khona abafuna ukukwenza akusafakwa ngaphansi kwe-procurement board yelizwe shukuthi sokusenziwa ngumuntu ezihlalele yedwa imali engayenziwa laphana ngiyomuntu kumbe ngiyabantu ababili abathathu bezihlalele bebodwa
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguZulu ngalolu daba ukuze lulungisiswe kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo kungela nyathelo lithathwa
sesifikile isikhathi sokuthi uZulu angalandeli amasela azibiza ngebizo lama politicians sesifikile isikhathi sikaZulu ukuthi ananzelele uZulu ukuthi iZimbabwe kayiso yomuntu sesifikile isikhathi sikaZulu sokuthi uZulu ananzelele ukuthi kulomlando ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe kumele kube nguye afuna kwenzakale kumele kube nguye okwenza kwenzakale kulula ngendlela abasebenzisayo ukuthi kuyabotshwa abantu kuyatshaya abantu ukuthi benze abakufunayo kodwa kunzima ukuhlala usenza into uwedwa uzitshela ukuthi ngoba mina ngilamandla amandla ongelawo ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi amapolice kawala mnikazi amasoja kawala mnikazi kunjalo kuzo zonke ingatsha zikahulumende kakho ongumnikazi wakho kodwa ke abantu yibo abanikazi bezinto zonke ezikhona eZimbabwe sebekuqalile uZulu ngiyeso kumela kuvimbi ngikhuluma nzenze nje iyapheka imbiza yokuthi ivimbe ukuthi mutapa izenzele santando eZimbabwe ukuthi laba abazibiza ukuthi bayimutapa benza intando eZimbabwe iyapheka imbiza yokuthi bavinjwe.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo esikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-A2s. Ukuphuselana aqatha kwamalunga ebandla le-MRP lomkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuqhubekela phambili. Ngeviki edluleyo enye inkokheli yaleli bandla yenza umhlangano lentatheli izindaba isithi uMoyo kaseyimkhokheli waleli bandla ngoba ehluleke ukubusa. Kodwa uMoyo watshela iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha umnumzana Mudenda Chilumbo engabambana lomnumzana Mbonisi Gumbo owake waba isikhulumeli sebandla owaloba incwadi esithi kathembi uChilumbo elobela yena uMoyo ose uChilumbo yena osengomunye wabathi uMoyo sexotshiwe ukuba ngumkhokheli. Ke sizwe ukuthi uChilumbo yena uthini ngalolu daba.
Ngiyabonga abalaleli bonke umthwakazi wonke jikelele. Baba Chris Gande umzwile uformer president weMthwakazi Republic Party ukuthi uresponde kuncwadi kamhla ka 3 July karespondanga kuma allegations as contained ku press statement. Ngokunjalo mina ngithi i response yakhe i very relevant. Ukuthi umbonisi wathi mina kangethembi mina nzanga ngikuzwe kangijelanga but iqinise engilaziyo ngelokuthi yena uMongameli the former president I mean nguye owayechele abantu ukuthi mina ngilisiyayo lokho kuse is in the public domain in all the MRP archives bonke abantu bayakwazi. So mina angina problem lokusebenza lo muntu ongisuspectayo ngoba mina in 3 months time ngifika ngijoin ibandla le MRP ngangisengikwazi ukuthi u former president lo uMqondisi Moyo uhamba ekhuluma kubi esithi kangethembi why ngi attack mina ngakho ngingabona. I knew about it. Then ngaqhubekela phambili ngisenza ama program ngisebenza la. So mina ngilandaba lokusebenza lo muntu ongangethembiyo but ekwazi ukuthi esinqase sikhuluma into yokukhululisizwe siyabe sivumela that much I don't have a problem with it but iproblem engilayo ngiyokuthi ungumkhokheli if you violate the inviolable sacred trust of the people like what we have outlined ku press statement hayi lapho siyaxoxa i press statement yethu i clear yena angakhangeli kakhulu ngepersona status quo kagumbo kakhangele edile ngama contents and the context of the press statement ama allegations aku press statement uyawavuma na kumbe uyawalawu that's the bone of contestation. So thina as MRP abantu bemathebeleleni siyazakala iAfrica yonke ukuthi we are very brave lingasifaka thina ku political ezani PF uyavuma ngakwengekho because of non conformity lingasifaka ku national executive ukachamisa uyavuka ngekho because of non conformity. So as so the siyekhe intebola we can't manage to groom amanye ama dictators when abanye bayasihlupa besihlukumeza isizwe sifuna ukukhululeka. U former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu soze sikukhuluma okuningi but ama allegations lawana aku press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption but he is no longer our president lokho akukhohlwe and ngiyaphika you never lead iMthwakazi Republic a party once more usehambile sehambile ngo former president wethu we know kuyatholakala ndakujwayeleki but kajwayele la umgabe wayeyala wagcine ejwayele sephumile esikhundleni we wish him the best in his political career nxa kuza kuba lokunye okuvukayo but at the moment hayi baba ngithi kafake izikhali phansi he is not going to match us in any endeavor thina sifuna ukukhulula isizwe ukudlala amadlwane lawa akhulumayo asikufuni so ngiyabonga baba Chris Gande isikhathi onginike sona ngithemba labalaleli lonke lingizwile ubaba umqondisi moyo is no longer our president because of ama allegations which were devoured through the press statement esayenza Monday so ngiyabonga kakhulu
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha bebandla le MRP kusenjalo yena umnumzana Mqondisi Moyo uthi yena elokhu engumkhokheli webandla le-MRP uthi labo abathi sexotshiwe basebenzelana lezitha ngesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Moyo.
Kuyakhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona abathunywe yisitha ukuthi badilize lo msebenzi osuyenziwe yi-National Executive Committee ukuthi ungayiphambili ngoba isitha siyesaba sesibonile ukuthi sithuthe ngenye angle akade bengayicabangeli ukuthi sizoyenza njalo bayakwazi ukuthi bengadissolve i-NEC especially mina ngiswelakale ekuthungameleni i-international lobbying kusho ukuthi uhambo lonkade sesilwenzile singeja ama-international stakeholders sokuyinto engaseyokhoyo sokumele ukuthi kuqalwe phansi ngoba siya kholela ukuthi laba bantu abazenzi bathunywe izanu PF ikho babona beqamba amanga bayephuma lencwadi abayibalele ipress club ama journalist beqamba ukuthi ubaba uMabhikwa uChama Moyo usayinile incwadi uKhethani Ncoba lendoda usayinile uSthemba kuyenyoni wabo mama usayinile uJonathan Mafu ohlale Foloso ngisecretary weprovince usayinile uMoses Makhula usayinile uCwengi ile khumalo owabo mama usayinile besitho bayahutshula manga bebhale amabizo abantu laba ubona bengasayinanga njalo bonke laba bantu sebewaphikile sebeyiphikile le ncwadi bathi ukuthi abasayinanga lutho okusidanisa kakhulu basebenzise igama lomunye wamacomrade ethu Love Monkomazana oselabo 2 to 3 weeks esesibhedlela owayengene engozini yemoda laye bathi ngomunye osayinileyo bemqambela manga okusenza kusibonisa ukuthi izigangi lezi azilamzwa ngedwa lidlala njani ngomunye umuntu esizwa ubuhlungu esesibhedlela lisebenzise igama lakhe silabo ubufakazi laye uchilo ukudlazanga sayine into leyi uyamangala nxa igama lakhe kuthiwa liseje lisayinile leyi petition ngabantu ke abadlala amatope abazama ukumisa umsebenzi international lobbying esesiqhubekela phambili ngawo njalo umhlaba osuqalisile ukusilalela ngawo ama allegations abo wonke laba akhulumayo ngama allegations angela proof angalobufakazi kodwa ke ngoba bethunyiwe yisystem yezanu PF abenze lokho abakwenzayo sibabhekile ibandla lemthwakazi Republic Party aliyufa njalo soqhubeka sisebenza ngamandla kuyabonisa ngempela ukuthi MRP iyesatshwa libandla lezanu PF yikho ngalesi sikhathi sebethumela ukuthi kube labantu ababhidliza umsebenzi omkhulu kangaka owesizwe nyabo
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi otshekisha abalichumi abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilika komgodi eChegudu bengaba besaphila lanxa becatshangelwa ukuthi bafile. Leli phephandaba lithi bekulabantu abangamachumi amathathu lane emgodini lo uze udilike ngolwesihlanu olodluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amathambo abantu ababili abadabuka kwele China abacatsha ngomnyaka ka-2020 atholakale edamu le-Eastview eHarare. U-Li Ding lo nkosikazi wakhe uChi Lifen banyamalala eHighlands eHarare bevakatshele abangane babo ngomnyaka ka-2020. Akula osebotshiwe ngalolu daba. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyaphinda ndingelele futhi ngizwa omunye lana ekhuluma ugumbo gumbo lo gumbo gumbo lo oku MRP othi yena umqondisi akusi i-leader president we-MRP kahle kahle kwenze kanja ngayizwa le ndaba kancane ngoJune yangabo June ngayizwa kancane indaba le mami ifike ekhaya ukuthi i-MRP seyidabuke phakathi sokunabanye abazibiza ukuthi nabo be-MRP ingathi laba abathengwe umnangakwa labo ukuthi bayiphazamise bayihlukanisele phakathi yabona ulo othi umqondisi awusinguye wephathi umnikazi wale phathi le awusi-president wale phathi yena ungubani kahle kahle loyo muntu lo angasiphazamisi angalingi nje asiphazamise akayeke i-MRP party iqhubeke akayiyeke umuntu akahlukane nomthwakazi akahlukane nomthwakazi hawu wenzani akahamba ayisebenzele umlangaga wakhe le arrive le asiyeke thina qhubeke siye phambili nephathi
Studio 7 umsakazi wabantu umsakazi okhululekileyo salibonani lonke ku-Studio 7 lomphakathi wonke jikelele waseZimbabwe ngiyalibingelela ye hayi luhlelo oluhle kakhulu lomsakazo lokho mina nje amazwi ami endithanda ukuwadlulisa nanga we are suffering in this Zimbabwe of today sisafa nje mina isolo engilayo ukuthi akula msebenzi elizweni leZimbabwe such a very rich country like this one akula msebenzi uma kuthiwa kule msebenzi ekhona kukhulunywa ngecommunity service uma kuthiwa kule community service what is that phela uma abantu besetshenziswa i-community service abantwana sibasupporte ngani because uma sisebenza as a community kuthiwa i-community service we don't earn anything asiholi lutho at end of the day abantwana baya befuna ukudla baya befuna ukubhadalelwa i-school fees right umsebenzi bani ofana nalokho mina nje into engikhala ngayo kakhulu in this government ikusebenza i-community service ukwakha ama-clinic ukwakha izikolo kuthi uma kuqeda lapho kube sokuthiwa ngeze-government sokufuneka ilokuzeni imali especially ezikolweni right uma kusebenza i-community service imisebenzi uzayicreata njani thina ma sihlola sibhizi ku-community service singaholi lutho siyasupporta ngale mizinto lokho nje ikho ngicela ukukwazi ukuthi kathi right into lingasolve kanjani ngingathaba uma amazwi ami lingathola ku-studio 7 mina engikhuluma ngu-lucky team ngiyabonga
ye sibingelele enkundleni ngitshona njani basakazi ye simzwile uGunda Musaka onguye oleqembu elifana le-5 brigade i-FAS onguye olikhokhelayo elikhokhelela ukucobodisa abantwana baseZimbabwe ukuthi khona kuhlale iZANU-P F isesikhundleni kodwa ngalokho ngimzwini ukukhuluma kwakutikala ndaba lokuthi abantu baseZimbabwe bangahlupheka kanjani okuqakathekileyo ukuthi bona behlale betyontsha besidla bodwa labantwababo ngimzwile ethi ukhetho soludlulile ngicabanga ukuthi kakati wani ilizwe lingeke libuseke njengoba umama lana chilo ngoba uma ngempela kuyikuthi abantwana baseZimbabwe bakhuluma nge-ballot paper ukuvota kwenziwa yini ukuthi bona oGunda Musaka laba bavuka belahlele amaphepha besithi uchamisa seboyikete ukhetho kasalungenele ukhetho babekwenzelani lokho babekwenzelani ukuhamba besethusela abantu emakhaya ma kuyikuthi ngempela ama-supporters banawo babekwenzelani ukuthi manje izeki ingakhiphi ama-results okuthi khona i-52% ifike kanjani leyo mnankwakho wabo wawina ngayo kuyezwakala nje ukuthi laba bathi khona hamba juba bazokuthutha phambili ngoba le nto abayikhulumayo lo mnankagwabo nge-development yabo le abakhuluma ngayo ayikho and ngeke ibe khona abantwana baseZimbabwe basahlupheka besiya phambili okwesikhathi eside kodwa yena uyakwazi ukukhuluma ngoba ekwazi ukuthi uyacobodisa abantwana baseZimbabwe kungenye i-5 brigade ekunjwe izalo kodwa ngelinanga kuzaphela
Studio 7 kanti yethu imbiki kufundwa nini bona kudlalwa nini lokho ku-Studio 7 ngoba nje sihlele sizimpike eyabethunyelwa ngabanye abantu abayi-one nje abahleli bemamela. Linjani, Studio 7, linjani. Yazi, ubelieve gawule, lo witness Dube nje. Angazi ukuthi badlani kuzampiwe. Angazi banje. Bebathola koko kuzimdlupho okukhithizwa izampiwe. Thina sikuthole, so bengakukhulumele. Akwazi ukukhulumele kuwona, bebona ngesayidi lawo bengakhulumela abantu. Thina utshintsha silubone eZimbabwe. Silubone ngitsho. Fili Zimbabwe sazokufa futhi. Iyahliphela ngaleli 5 years.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuzwa kuthiwa amapolisa asebopha amateksi koBulawayo, kuthiwa imangaba ngabhizinesi imshikashika, bafuna ukuqondisa umthetho. Yiphi umthetho asebeuqondisa manje ngaphandle kokuthi amapolisa izanu ngamapolisa, ngoba bakwatele ukuthi badliwe bona sebebona ngani umuntu wonke oseZimbabwe kumele abotshwe ehlukunyezwe njengaboJob Skhala abaloke besemajele? Ngoba mabethu bahamba ngomthetho, mina cha, abantu bezani bebedayisa kwaBulawayo lapho kwasani begcwala yonke indawo. Umthetho ukakhansile uthi uzama ukuthi uyabagwema, betshaye kwasani abantu bezani, betshaye bezebetshaye le journalist. Akula phoyiseleke labuyala zokuqondisa leso simo. So namhlanje sokwenzenjani bethu baqondisa isimo, ngoba sebekwazi ukuthi abantu bonke bathi izanu PF abayifuni. Iqiniso likuphi lapho? Izanu PF ayifundi ukuhlonipha abantu beZimbabwe, ngoba kuzofika lapho abazaze becasuke khona abantu bethi sesikhathele yini bantu bezanu namapholisa ethu. Siyabonga.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usinde ukuvalwa kulandela umhlangano owenziwe phakathi kwamabili ngomgqibelo. Phansi kwemithetho yelemelika, nxa amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats bengavumelananga ngemithetho ethile, kuyabe kumele uhulumende avalwe kungabhadalwa izisebenzi lezinye indawo zivalwe. Kodwa kube lokuvumelana ngelanga lakugcina lokuthi uhulumende avalwe. Kolunye njalo udaba luphathelane lezemelika, usekelo lwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump luqhubeka lusiya phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuthi sizwe ngokuthi njengoba umongameli Joe Biden sokuthiwa segugile, uzanqoba na kukhetho oluzayo olomnyaka ozayo.
Ach, yini uBiden useluphele sibili? Useluphele. Kodwa upresident angithi siyazi ukuthi he's only as strong as his team. His team seems to be very strong. Ayena iminyaka yakhe isiphezulu sibili inde. Kuyakhanya mbijana, kodwa hayi ekhanda engqondweni lokho ekhona, he's still versed with the issues and he can still tackle them. Kasi umuntu omncane that esingam expect ukuthi ebe njompuka njengalaba abanye. Ye khona nje into which is of concern to ama voters, kodwa he's got a very good team and umsebenzi awenzayo, he's done well for the economy and the country, I might add.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.